Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba destroy idoor endlini kaMasarauri around 1 am bemdinga kodwa bamtholanga bacine bekidnapper umkaMasarauri unkosazana Khumbirai Sabrina Chambara bakambela a distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulalela ungayiri usitshela ukuthi u-Obert Masarauri ungaphi kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo i-Fortuna kade ngela ama-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama-number plates angkhona lokhu kuyenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kaMasarauri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacine bethatha futhi we-kidnapper we-abductor ukhazini kamasarauri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungasiri usitshela ukuthi umasarauri ungaphi kodwa bacine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarauri nalaleyo so lokhu kuyasisabisa njenge-union lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina sile ma-rights okuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens simele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njenge asaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists
yena uMasarauri ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na
ulokhu ecatshile lapho akhona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usefe kodwa akusiphathi kahle umuntu usephila elizweni lakhe ecatshile ezifi ngumuntu is a terrorist akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila ezifi is a terrorist akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni lethu lezimbabwe even the president of zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe ezif njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente
daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini
ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kaMasarauri yenza ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.